sesinalo kakhathesi elidalwe yihulumeni wabomayibaba yikuganga ukutshontsha ukuthatha bengaphiwana isikhwama se-reserve bank nesabantu bezimbabwe hayi ihulumeni yezempilo kodwa ngenxa ukuthi bangeni kwekompani bathatha santando e-reserve bank ngikutsho lokho ngoba sikuzile sakubona ukuthi igolide liyaphuma e-reserve bank lingabhadalelwanga phikisani phela ayifini litsho njalo bhebhe i-aljazira kwaphuma kwaze kwaphuma la mapikisi sikuzile sakuzwa ukuthi kuthiwa ingawufuna ukuya kwenye iprezidenti ungumuntu olemali ufuna ukuzedala ukuze vula ikampani la ngawufuna ukuyambona kuthiwa libhadale amamiliyoni lamamiliyoni asimzwanga umnankase ngikuphinga asimzwanga ekotalo yomqambi lamanga kodwa sinakhuluma iqiniso ukuthiwa sihambe amanga sesibeke
babagawule yebo lithi imigwaqo liyilungisile amadamu ligebhile njengezanu p f njengohulumende wezanu p f kodwa kule ndaba lapho ekhulunywa ngobaba ubhebhe indaba yokuhuquluzwa kwegolide lezimbabwe lizayikhuluma lisithini ebantwini nxa likhankasa lidinga ukuvotelwa ngoba abantu abaningi bathukuthele bathi abantu bezanu batshontsha igolide
baba nkomo nase sikhuluma ngobusela ubusela buqalisa ku-opposition kangela nxa ufuna ukukhuluma ngamadolobho abo abaranayo mina ngizakunika i-example ngokuthi ngiseprovinsi ematnot hambe bona amasela ikansilo eranayo eyamasela konke kuhlangene loyo kuze niwangikhona khona ngale e-Victoria Falls uzathela ukuthi bakhunkuluzile inyoto bashaye balobisa ngabanye abantu ngamasela bagavile yamangalo nto kuyizethu kwakona kokukhona vela kwenzi lutho ngamasela nabanye lobe eyikelwe njani lapho ubona khona ubuso be-opposition ukuthi baza kwenzani lena kangela amadolobha ukuthi abuyelile njani theyare running these cities but i-corruption wakhangela ukuthi bathi bazinika ama-ilendi bazinika yonke into bazinika yonke it's a typical wazi kuloko buyathengisha ukuthi lapho thi i-opposition leyiwhat is it all about ilizwe leli nkomo lalwelwa sandom daughters of zimbabwe balwela emathuneni engaziwayo belwela ukuthi inhlalakahle iye khona kanti inhlalakahle naleyo kunenhlalakahle esabhotes evela kuma-colonizers ethu anjeabo-britain amaphathi lalawulwa ngamakhiwa la atshele ukuthi batshele kokwenza sebezavuka singalalutho la selibhethe futhi ilizwe lethu sebalisele emakhiweni
yebo baba bhebhe lilawulwa ngamakhiwa yini njalo lifuna ukubuyisela ilizwe emakhiweni
amandebela athi kulabantu abagula ngesihla abantu bezami bagula ngesihla thine sikwaziyo umgake wenza idlame wathatha imihlaba emakhiweni elithatha imihlaba emakhiweni ngoba thina sasikhethi nasizanegotiyetha namakhiwa sisese-i-m d c ukuthi sithathe imihlaba emakhiweni siyabhadale yena umgake wabuya wathatha idlame ugugugugugwatshaba wathatha amaplazi khathesi upresidenti wakhe umalimane umnangaza niyesebiza amakhiwa ebisela amakhiwa athi yena uzawabhadala labo asebe lamapulazi angatabiselekile amanye asebuyele ezitoko orotenbak nabangani bakabani bahlalelene emhlabeni khathesi sikhuluma ngabo othiwa ngabani ogodani bakhetha amapulazi lapho esile babiselwe mbani mkambe njeababili kodwa baningi babiselwe mbani omnangaza thina si-practical ke asikhulumi ngokuthi kuthiwa kulo muntu ofuna ukubisela izwe emakhiweni engacasisi ukuthi kati libiselwa njani mina nti ngiyakutshela ukuthi libiselwa njani sikhuluma ngokusela na izanu isiyehlulekile uyangizwa izanu isiyehlulekile umntwana ozelwe nge-1980 le-43 years kathesi akhule ekubona sezobona ngani kunomali ngangimtshela mina engakubonayo isikhathi sikasimithi engalwa lesimithi ngidiliza umkhonomi sali kudilinda ubone ngani ngimtshela ingabantwana kambe ngumuntu onjani othi yena uyabusa abantu bedubeke kangaka
nanso babagawule abaningi bayabuza ukuthi kanti umongameli uqanjiwe yizigilamkhuba eziphume kufilimu ye-aljazira ukuthi zisebenza laye ekuhuquluzeni igolide le kungeniseni imali engcolileyo elizweni loko kuthiwa yi-money laundering kodwa yena umongameli uthuli zwi kazivikeli katsho lutho kungani
baba nkomo umongameli ngumuntu omkhulu umongameli ngumuntu kwesinye isikhathi nxa ulalela mina nxa ngikhangela khona phana nxa kuthiwa umongameli kuthiwe manje kukhona lapho okuphume khona umongameli ekhuluma labantu lokuthi umongameli uthe into le isakhangelwa usuhulumende sethethe inyathelo ngakhona oku abenzayo ukuthi elandelele udaba lolo kodwa but ukuthi bethi umongameli kakhulume lokho but abantu nxa abantu kuthiwa umuntu bebhadalisa abantu ukuthi bahambise kumongameli uyabe esazini ngakhonoko.